ngingathi nje ama-uniformed forces wonke, lo mthetho okhanya ngani ngumthetho okhona, kukhanya njalo kungumthetho ongaqalisanga namuhla, ngumthetho wabakhona kusukela kudala. Ngingakathathi isikhathi eside sokuthi ngikhangelisise ukuthi injongo yakhona ngeyani, kusobala ukuthi injongo yakhona ngeyokuthi laba bantu abagqoka ama-uniform wona lawa ngabantu abalomsebenzi othize abawuphiwe nguhulumende ukuthi bewenze phakathina kwelizwe, njalo kungabantu abalama-privileges athize okufuze ukuthi bewa-enjoy, bewathole ngokwenza umsebenzi wabo abawenzayo. Ngakho-ke kutho ukuthi lumthetho wathi ulungiswa, walungiselwa ukuthi kungabonakala umuntu wonke esegqoka izembatho ezihambelana lama-uniform wona lawa, kutho ukuthi bangakwanisa labo bantu ukuthi begcine labo sebedinga ukuthi bethathe lawo ma-privileges, bezenza abantu abasebenza esipholiseni, bezenza abantu abasebenza esibuthweni. Yikho-ke kutho ukuthi umthetho lo yikho wafakelwa khona lokho ukuthi abantu bengenzi njalo.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukubana uZulu athande ukugqoka impahla zona lezo ikakhulu ezaba kubutho?
Hayi, impahla leziyanazi zimpahla ezilungiswe kuhle, zimpahla ezinhle, amakhala zimbala yakhona mihle. Ngaphandle kokuba mihle kwembala yakhona, njalo yakhangela ukuthi nxa begqokile kulamabheji nawo ayabe khona awatshengisa ukuthi umuntu lerenki bani. Kule ngwane zakhona njalo ezikhona, indlela ezibunjwe ngayo impahla zamabutho, hayi izimpahla ezitheza ukuthi abantu abaningi labo badayela ukuthi nxa esigqokile umuntu abantu bemboni bembuka. Yikho ubona ukuthi ngezikhathi nxa kule midlalo yabe isenziwa elizwe efana namaparade, amaparade awe-independence, amaparade awe-heroes, amaparade wonke angabe esenziwa, abantu bayabuthana besiyabuka konkha, besiyabuka ubuhle bona lobana. So nxa ubuhle lobana ke abantu bethe bawubuka bayabe sebefuna ukuthi behambe bebugqokile indawo isikhathi sonke.